Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Mugela ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 20 kumpalakazi 2017 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
I appeal yet again to our business community.
Ngiyaphinda njalo ucela kubosomabhizinisi bethu ukuthi liphathisa ukuzithinta lesingane lomkhuba wokukhweza intengo yempahla mahlayana.
Umongameli Emerson Mnangagwa wethule umbiko wakhe oqakathekileyo wakuqala kuZulu njengomongameli welizwe owe-State of the Nation Address.
Sasi ku-re-engagement team kahulumende zihamba amazwe wonke zisithi izijeziso zenothwe zikhona kazikhitshwe ukwenzela ukuthi siqalise kakuthe Zimbabwe. Njalo lakathe sithi kazikhitshwe ukwenzela ukuthi i-ZANU-PF ingabi ne-excuse.
Umanyano wamabandla aphikisayo MDC Alliance uthi uhambo lwabo lokuya eMelika belungelani lokwezi jeziso zenotho ezethulelwa eZimbabwe. Umngcele waseZimbabwe leBotswana wasePlumtree usungula namhla uhlelo lwayo lokusebenza ungavalwa okuza kuba mhla ka-23 kumpalakazi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Mnangagwa wethule umbiko wakhe oqakathekileyo wakuqala kuZulu njengomongameli welizwe owe-State of the Nation Address, lapho athembise ukuqhuba inhlelo ezokuthuthukisa ezokuthengiselana ukuvuselela ukukhulumisana namanye amazwe ukuze batshaye imali yakwamanye amazwe eZimbabwe kanye lokulwisana lokungathembeki inkohlakalo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umongameli Mnangagwa wethulela umbiko phambi kwamalunga enhlangothi zombili zedale lephalamende emkhosini owenzelwe eHarare International Conference Center, lapho aqale ngokulandisa ezinye zezehlakalo ezisanda kwenzakala elizweni lokuza kwenziwa ukuthuthukisa umnotho welizwe. Uphinde wacela osomabhizimisi ukuba behlukane lomkhuba wokukhweza intengo yempahla mahlayana ngoba befuna ukuthola inzuzo ethe xaxa ngokuphangisa. Uthembise ukuba uhulumende wakhe uzokwenza konke okusemandleni akhe ukulungisisa inkinga kwezokusilela kwemali elizweni.
I appeal yet again to our business community.
Ngiyaphinda njalo ucela kubosomabhizinisi bethu ukuthi liphathisa ukuzithinta lesingane lomkhuba wokukhweza intengo yempahla mahlayana. Lingakhohlwa ukuba ukwenza njalo kubangela ukungena kwempahla ebiza intengo ephansi okuza phambanisa ukuthuthukiswa kwamankampani.
Esekhuluma phezu kokungathembeki uthe makube lophenyo olwaneleyo kizo babotshwe ababotshwayo ngoba nxa bethe batholakala belamacala kungakhathalekile ukuba ngobani njengoba engekho oqakatheke ukwedlula omunye. Ukungathembeki ethi kuludubo olukhulu oselumpehlane ebuyisela muva ukuthuthukiswa komnotho welizwe.
In this new era, measures have been taken.
Imizamo isisenziwa ukusebenzisa imitshina yakulezi nsuku ukulwisana lokungathembeki elizweni. Udaba lonke lokungathembeki kumele luhlolisiswe bajejisi abajeziswayo kulandelwa imithetho yakuleli. Akekho okuthiwa kuqakathekile ukudlula omunye. Uhulumende wami kasoze ayekele abantu besenza intando beqhubeka imisebenzi yokungathembeki.
Kodwa ezinye zezakhamizi zeHarare lengcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi zizoyicela isivuthiwe. Omunye wabo ngumnumzana Bekezela Gumbo oyingcwethi ecubungula ezombusazwe ephansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute.
UPresident Emerson Mnangagwa okukhulumayo akugoka sonto entsha. mkabira hicho yashari kuruma na leo. Nako mesi, okunye futhi mesi nazile ukuthi nxa ikhuluma njalo ukutargeta ama criminals around the president njengoba batho njalo. So thina into ekumele siqaphele ukuthi sifuna ukwazi ukuthi njengoba ekhuluma esitho njalo uzazi-investigator yinina.
Ugumboti kumele abe yisibonelo Mnangagwa zokwenza lokho ngendlela engelabandlululo lapho bebopha kuthiwa ngabangathembekanga laba.
Ukuze thina sibe le-confidence ukuthi hayi usesenza something, kumele sibe lathi esitshele esiningi isiqiniseko sokuthi uzazi-investigator labangani bakhe abamfake kuphawuza ba-investigator. Ngoba nxa engasayenzanga njalo uyabe kuyabe thina sizakubona ukuthi hayi into ekhuluma yi-politics.
Olunye udaba umongameli Mnangagwa aluthintileyo ngolokulahlekelwa imali kukahulumende ngenxa yabathengisa impahla ngendlela ezingayisizo kakhulukazi kuhlangothi lwezamatshe aligugu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Kusenjalo, abalandeli bebandla leZANU-PF bathi batshayela ihlombe umongameli Mnangagwa ngokwethula lumbiko. Abakhulumele Studio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni olethulwa ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi le-VOA Indebele bathe balethemba lokuthi uza kwenelisa ukwenza konke akuthembisileyo. Lokhu kugoqela ukulwisana lokufumbathisana ukuthuthukisa amafekthali ukukhanga abantu bemazweni ukuthi basebenzele kwele Zimbabwe lokunye. Ake sizwe umnumzana Joseph Chuma omela iphelandaba Mpophoma exoxa ngodaba lolu loGibbs Dube weStudio 7.
Iyatshengisa indlela okumele sihambe ngayo. Iyanika umkhondo okumele izimbabwe ihambe ngayo. So kukithi kade sibana siyalandela na iziqondiso lezi ezikhulunywa ngumongameli. Nxa ethe ekhuluma labantu kanje, ngize ngacabanga amazwi okuqina esawatshiyela ngumongameli wethu owaphumayo, umongameli ubaba uMgabe. Watshiya ethe yena ngelangalake lokuqina ekhuluma ku-TV wathi mina lawe sinomsebenzi. So nxa ukhangele i-address le efakwe ngumongameli namhlanje, ithiya izopha likuwe lami ukuthi wena lami siyenzani okuzayenza ubana bona kube le ntuthuko njalo kube lokuvuselela komkhono weZimbabwe. Ngoba njengoba njilo i-100 days lezi akhuma ngazo azifuni yena yedwa, zifuna mina lawe sidonsa kahle kahle ukuthi iZimbabwe ivuke futhi.
Nxa sikhangela-ke ezemanufacturing lezi akade khuluma ngazo ukuthi ungazani sokule nguquko kancane, kambe kuyakubonakala ukuthi kule nguquko kumbe umuntu omdala lapho sisengezimithiyo?
Inguquko ikhona, kodwa-ke into nje ephosa ingane esifisile emuva yindaba nale emali yangaphandle ukuthi wona amanye ama-cabinet laba imali le bayithenga emsikeni le engasiyo ebhanga. So kusuka nje bese kubadulela bese kufika bekhwezile njalo, phinde kube nabanye futhi oguluka nje abakhwezela nje ukwenza imali ngabantu. Kodwa-ke ilongzeni-sexual instrument 64 lena yafakelwa khona kwantula ivalele izinto esingazilungisa lapha kwelakithi eZimbabwe zilungiswe la, kulokuthi into yonke uzothathe konke le toothpick sure nama-tissue paper ungode South Africa, into esingayilungisa lapha icreate umsebenzi njalo kukhiphe i-economy ihamba. So lana yayincedile futhi, kodwa njengomzile futhi ethila namba alona nxa bengalabo bekhweze njalo, so sokuzagcina kusenza ukuthi bona kugcina sokubuya ama-import substitutions azabuya ejiphile beso kubabulala bona futhi abama-industry laba.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma omela iphelandaba Mpophoma edale lephalamende engowezanu-PF ubekhuluma loGibbs Dube weStudio 7 eseHarare. Kusenjalo umnumzana Prince Dubeko Sibanda omela iBinga North edale lephalamende ongowebandla le-MDCT uthi bazakholwa ngokubona ukuthi umongameli Mnangagwa uzazifeza na izithembiso zakhe.
Okwakuqala wabezama ukuthi egezise ingcekeza eyayenzakala mhla ka-1516 eyokuhluthulwa umbuso okwayenziwa ngamabutho. Uzamile ngazo zonke indlela ukuthi ayigezise ibe angani yinto eyayisemthethweni. Okwesibili esikunanzelelayo ukuthi nxa umnumzana uMnangagwa esitsho yena ukuthi uzalungisisa i-corruption, bese sikhangela ukuthi bona abamgombolozileyo bangcwele okunganani. Siyananzelela ukuthi ugonjolozelwe yizigebengu, ugonjolozelwe ngabantu abavele belamacatha awe-corruption akade bekhulunywa ngabo ukuthi ba-corrupt kuleli lizwe. bese sizivuza ke ukuthi nxa kuyikuthi egonjolozelwe ngabantu abanjalo pho uza kwanelisa njani ukuthi ebophe abanye ababesenza i-corruption ngaphandle kokuthi nxa yena ezitshela ukuthi i-corruption yakhona uyabe bopha bona labo abangabe bekhatshana kulaye. Ukhulumile njalo ukuthi abangenayo besizodinga ukuthi befake imali zabo elizweni uzakwenza ukuthi kungathathi isikhathi eside lakho lokho ayisiza kubona nxa sokwenziwe. Ngoba siyakwazi ukuthi one stop shop yakhulunywa kudala isileminyaka eminingi yakhulunywa ukuthi iyakuba khona but azange sikubone ke kulungisiswa singazi ukuthi yena uzakwenza yini ukuthi kube khona njengokutsho kwakhe.
Uphinde njalo wakhuluma ngokuthi ukhetho oluzayo luzabe lungolukhululekileyo. Liyakholwa njengebandla ukuthi engakulungisa.
Umnangagwa ulembali labo ahamba labo otshiwe ngalamanye amabutho ahamba lawo balembali. Imbali yabo isukusela kubo 2008 lapho abayala khona mgceke uTswankirayi ewinile ukuthi khona uTswankirayi ehle engene ebe ngumongameli welizwe. Yibo abayalayo lokho kuyaziwa lokho kumgceke. Na ukuthi ke khathesi baza kuyekela yini ukuyala kwabo khonokho bese besithi hayi siyavuma ukuthi sidliwe asikabikwazi. Siza kubona ngani? Siza kubona ngokubana umthetho wokhetho Electoral Act i-amendment yakhona ngayifake izinto ezitshengisa ukuthi okwakuqala ukhetho luyakuba sobala luyakuba transparent akusoze kube lezinto ezifihlakeleyo.
Lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda omela iBhinga North edale lePhalamende ongowebandla le-MDCT sixoxelayo eseHarare. Umanyano wamabandla aphikisayo OMDC Alliance uthi uhambo lwabo lokuya eMelika belungaphathelananga lezijeziso zenotho ezethulelwa eZimbabwe. Njalo bona njengezizalwane zeZimbabwe abangeke bakuthabela ukuhlupheka kwabantu. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuphume emhlanganweni nenhlalelizindaba owenzelwe esigodlweni sebandla leMDCT eHarvest House eHarare namhlanje. Omunye wabakhokheli bomanyano lo ongwebandla le-PDP umnumzana Thendai Biti onguye okhakhelele iqula leli eliyemelika uthe uhambo lwabo belijonge ukuphathisa eleZimbabwe yathi ukuyadingela ilizwe izithetho zenotho njengalokhu osokuphuma endabeni. Omunye njalo wabakhokheli bebandla le-MDC elikumanyano omunye umnumzana Washman Ncube uthi imbiko ethi iqula le-MDC Alliance eliye eMelika lihambe ngenjongo yokuyakhuthaza leyo lizwe ukuthi liqinise izijeziso ezalithulela eleZimbabwe ingamanga aqanjwa yi-ZANU PF.
Bona lawo ngamanga aluhlaza sibili siyakwazi ukuthi siku inclusive government njenge-MDC. Ucomrade Bithi wade se-America lami nocomrade Misia Irabu nochinamasa nombengegwe logothe sasiku-re-engagement team kahulumende sihamba amazwe wonke sisithi izijeziso zenotho ezikho nakazikhithwe ukwenzela ukuthi siqalise kakuthi eZimbabwe. Njalo silakathe sithi kazikhithwe ukwenzela ukuthi iZANU PF ingabi le-excuse okuthi behluleka ukukhokhela ngaliphi ngoba kwakathe sibagijima ukucatsha ngemva komunwe wama-sanctions law kodwa sikwazi ukuthi kwehluleka ukukhokhela kwabo.
Wengeze ethi imibiko enje isijonge ukunyampisa izinhliziyo zabantu abasekeli bamabandla abumba iMDC Alliance lona ukhetho solusondele kanye ngomnyaka ozayo. Ngakho ke ukukhuthaza abantu ukuthi bengalahli imbeleko ngemibiko le kodwa baqhubeke bebhalisa ukuze bathole ilungelo lokuvota kukhetho lomnyaka ozayo kodwa ekhala ngokuthi ngabe uhulumende uyenza kube lula ukwenza njalo ngoba khathesi incwadi ezifunakalayo ziziningi kakhulu. Uncube uthi iZANU PF uma iqinisele ukuthi ifuna ukulungisisa ezokhetho kufuze ivume ukuthi iZimbabwe Electoral Commission izimele yodwa yenelise ukubala amavoti iwatshengise uZulu khonapho khonapho.
Zeko okumele ibe independent kumele ibala ama vote polling station iwahlanganise wafake emdulini siwazisonke iwahambise ku constituency command center aedwe khona phana hlanganiswe ahanjiswe ku provincial command center
osakhulayo umnumzana Sondlane Dube uthi okhulunywe ngabe MDC alliance njalo ukuthi bebe siyadinga ukuqiniselwa kweZimbabwe izithezo zomnotho kuyinkulumo nje yeZANPF ejonge ukungcolisa lumanyano
akula muntu ongabe becabanga usengqondweni civil straight ukuthi sengahamba isecela ama sanctions lokhu ngeke kwenzakala konke into ezikhuluma ezihlose ukuyisela phansi ibandla le MDC
ingcitshi yezombusazwe umnumzana Adams Thole othi abe MDC alliance bebevele bengafuzanga baye eMelika ngoba uZulu ubesithi amabandla lawa angancedana le ZANU-PF ukwakha ilizwe athi ugijimela ukuyakhuluma labalelo lizwe yena uhulumende omutsha engakakhulumisani lalo
akulandaba ukuthi babesiyodingani kimi bekungamelanga bakuhambe ngikhona ngale ngalesi sikhathi
ekhuluma emhlanganweni munye ubithi ongomunye wabakhokheli bomanyano we-MDC Alliance ekhokhelela i-PDP uthi abasoze baxolise kuZANU-PF loba emphakathini ngoba uhambo lwabo belungele ukulungisisa inhlala kahle kaZulu njalo inkulumo zeZANU-PF azisoze zibethusele ukuthi bengenzi lokho inkokheli ye-MDC Alliance ebikhona emhlanganweni lo ibalisela uNcube emela i-MDC yakhe lomsekeli womkhokheli we-MDCT umnumzana Nelson Jamisa kanye lobithi owe-PDP onguye okhokhela iqula lalumanyano eliye kwelemelika ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngingu-Gibson Pepe.
Ku-Live Talk lamuhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe ole Diaspora Forum sixoxa ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe. Thumela i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umchuchisi omkhulu wakweleTurkey ukhuthaza ukuba umdlali webasketball olodumo weMelika uEnes Kanter ukuthi abotshwe ngoba ethuke umongameli Recep Tayyip Erdogan. Linkuthazo iphume emsakazweni walelo lizwe we-Anadolu. Umthethwandaba womanyano wamazwe aweEurope we-European Court of Justice unqume lamuhla ukuthi inkampani yabathwala abantu kusetshenziswa indlela zangalezi nsuku zabomakhalekhukhwini e-Uber kumele umsebenzi wayo uqondiswe imithetho elawula ukusebenza kwamateksi ale mitha. Umngcele waseZimbabwe leBotswana wasePlumtree usungula lamhla uhlelo lwayo lokusebenza ungavalwa oluza kuya kumamhla ka-23 ngoMpalakazi phambilini kwelanga leKhisimusi. Ubathabile Masuku usethulela loludaba ngoqeleyo.
Lokhu kwamukelwe ngenjabulo enkulu nguZulu ohamba umango phakathi kweZimbabwe leBotswana esiyathenga impahla ethengisa. Iningi labantu basuka koBulawayo besiyathenga impahla yabo edolobheni leFrancistown eBotswana bebalekela intengo ephezulu eZimbabwe. Uhambo lolu bakwenza bekhangele ukuthi baphenduka ngasuku lunye ukuze bengabi lendleko yokudinga okokuya lala khona bekhetha ukuyathenga bahle baphindele ngosuku olufanayo kodwa kathesi bakhala ngokuthi bachitha isikhathi esiningi besemngceleni. Unkosikazi Sisanyathi uthe izolo uqede amahola amaningi elinde ukuchapha esaya eBotswana lalapho esephenduka. Uthi ukuvulwa komngcele usuku lonke ungavalwa kuzasiza kakhulu ngekhefu ngoba abantu beza babe khululekile.
Umumo esiwubone ebhoda umumo esingawujwayelanga vele ensukwini eziningi ngoba kwandanga ukuthi uhlale almost 7 hours usebhoda ulinde ukuthi uchaphe.
Uhlangothi olubona ngokungena lokuphuma kwabantu elizweni olwe immigration yaseBotswana lwethule umbiko owazisa ngokuthi abasoze bavale kusukela namhla kusiya mhla ka 23 Mpalakazi ukwenzela ukuthi uZulu ahambe laloba yisiphi isikhathi ngekhefu njalo kuphunguleke abantu abachitha isikhathi eside belinde ukuchapha. Uphenyo olwenziwe yiStudio 7 luveze ukuba ubugwelegwele becorruption bebugcwele phakathi kwesiphithiphithi ebesisemngceleni njalo amapholisa abengekho ukuthi ancedise ukuqondisa uZulu. Abafana abadume ngokuthi ngomagumaguma bebebhadalisa abafuna ukweqiswa udwendwe kanye lokuchaphisa impahla ezingavunyelwayo zingabhadalanga umthelo owe customs duty. Okunye obekukhathaza izihambi ukuthi imitshina ebisetshenziswa luhlangothi lukahulumende olubona ngokubuthaniswa kwemali olwezimra ibingasebenzi kuhle ngakho bekuphuzisa abachayeli abakade bechapha ngezimota. Unkosikazi Phesi Dube ngomunye wabehlelwe yilolu hlupho.
Umumo oseboda mubi kakhulu njalo awujwayelekanga ngoba sokugcwele ukudiza kakhulu lokubhalisa kwabo kuslow.
Esinye njalo isihambi unkosikazi Amanda Maseko uthi kubuhlungu ukuqilibezelwa ngabantu abadinga imali ngendlela ezingayisizo. Uvumelane lonyathi ethi uhambo oluvame ukuthatha isikhathi esifitshane lubaqedele usuku lonke ngakho ukuvulwa komngcele kuzabasiza kakhulu.
Eboda kathesba kithi bekulohlupho olukhulu uhlala isikhathi eside le almost ilanga lonke lokhu seboda ngoba kule congestion engayenziwa kodwa siyathaba kakhulu ngalesi sinqumo abafuna ukusenza ukuthi kube bavule 24 hours.
Ngesikhathi sekhefu lekhisimusi abantu bavame ukuba banengi abayabe bephindela eZimbabwe bevela emazweni abasebenza kuwo. Lokhu kwenza ukuthi imngcele igcwale kakhulu njalo kube lokuphithizela. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Udubo lokubandlululwa kwabantu ekwabelweni kokudla kanye lenhlanyelo kuqhubekela phambili eLupane lapho izakhamizi ezithi zihlawuliswa imali yokuthwalwa kwenhlanyelo lemfundiso. U-Anastasia Ndlovu sipha lolu daba.
Ukubandlululwa kwabantu abangayisibo basekeli bezanu PF yinto eyayibhahile elizweni lonke jikelele kusabusa umnumzana Robert Gabriel Mugabe. Kuze kwabanganeno sokungenele i-commission ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu, iZimbabwe Human Rights Commission. Kodwa sokubuye kwadlodlobala njalo nanku ukudla inhlanyelo lomfundiso sekuphiwa abakubandla elibusayo kuphela njalo bebhadalela ukuba kuthwalwe. Okudanisa uZulu ukuthi lokhu kuyaqhubeka lanxa sokulohulumende omutsha okhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Isakhamuzi seChongogwe kuward 9 eLupane umnumzana Felokwakhe Dlodlo uthe babhadaliswa imali zokuthwala kokudla lenhlanyelo abakutholiswayo.
Uhulumende usipha inhlanyelo le-fertilizer. I-fertilizer lapha sibhadaliswa umgodla we-50 kg idola. I-10 kg yenhlanyelo sibhadaliswa i-50 cents. Kukanti-ke wonke umuntu wazi ukuba inhlanyelo le kufanele siyiphiwe mahhala.
Umkhokheli webandla le-MRP umnumzana Mqondisi Moyo laye usole ubandlululo lolu ethi kanti vele abantu bahlawuliselwani imali eziningi kangaka.
Lalokhu abakwenzayo bencitsha abantu ukudla benika abantu ngenxa yokuthi bakubandla leZANU-PF. Thina sithi abantu beZimbabwe lo hulumende sesikuyo uwedlula lo kade sikuyo kaRobert Mugabe.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efi Ncube uthi uMnangagwa kumele abone ukuba lomkhuba uyamiswa agcwalise isithembiso sakhe sokuhlonipha amalungelo oluntu.
Ncitsha kwabantu fertilizer abangasupporti ZANU-PF kumele kuphele ukwethusela emakhaya okujwayele ukuhambisana le-election yokurejiswa kokuvota lazo zonke leziyazini.
Ukhansila kaward 9 eChongogwe umnumzana Rex Mangisi Nkomo uthi kuliqiniso ukuba abantu bayabhadala imali ukuba bathwalelwe inhlanyelo lokudla kwabo kodwa abalamandla okulawula imota ezithwalayo ngoba ngezabantu abazimeleyo ethi uma abantu bebona becabanga ukuthi bayabandlululwa abayezithwalela eLupane Center bazigadisele. Izakhamizi zeChongokwe zithi umuzi munye ngamunye uhlawuliswa idola ukutholelwa isaka elilesisindo sama kg angamachumi amahlanu i50 kg lomvundiso ukutholelwa ama kg amane enhlanyelo kumango ongaba ngamakhilomitha alikhulu ukuya lokubuyela eChongokwe besuka eLupane Center kumele bakhokhe amasenti angamachumi amabili lanhlanu i25 cents ku-4 kg. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kwezemidlalo, iqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders lamhlalile dili elokuvalelisa labo abakade belisekela ngemali lonyaka. UJoseph Njanji usipha lolu daba.
Siphatha amandla seqembu leHighlanders uNhlanhla Dube uthi ngemva kokuba iqembu leBhoso lingaqhubeka kuhle lonyaka okwenze kwaba nzima okwakwenziwe idili lokubonga abadlali abaqhubeka kuhle lonyaka, inhlanganiso yebhanki ABC ithethe isinqumo esokuba kube le dili elokugqiba umnyaka kuyindlela yayo yokuvalelisa iqembu njengoba ngomnyaka ozayo engasoziqhubekele phambili iphathisa.
Ama-sponsors ethu abefuna ukuthi sihlangane ukuthi sivalelisane njengoba usazi ukuthi ama-sponsors ethu iBank ABC ayagqiba ukuthwala indleko zeqembu ekupheleni komnyaka wona lesikuyo. Basebe sithi benze umbuthano wabadlali labanye abakubusiness abayebenceda iclub lapha lalaphana labanye abadlelana labo labanye njalo abasisizayo abanjengabonyaratso kusiya kusiba njalo ukwenzela ukuthi sigqibe umnyaka sigoqe kuhle sibabonge basibonge labo njengeqembu sibabonge njengabasekeli.
Iqembu leHighlanders liphutshe imidlalo yalo yalonyaka kusigaba sePremier Soccer League lisendaweni yesithupha ngemva kokunqoba emidlalweni elitshumi lantathu ladliwa kwelitshumi lantathu njalo kwasekusithi kweyithoba minombili laba ngutshikilobhanqa. UDube uthi bekuza kuba lihlazo ke ukuba kuqhutshwe umkhosi wokupha izicoco abadlali bona bengazange balethe izicoco kuqembu leHighlanders.
Akula zicoco eziphiwayo ngoba akungeke kwaba yinto etshengisa insika yeqembu ukuthi kube lezicoco eziphiwayo. Ngoba lapho singabe senza ihlazo akungeke kwaba lesicoco loba kuthiwa eklasini ka yabo Dunderhead ukhona unumber 1 kodwa kumele kube le measurement ukuthi ngathi nxa kuthiwa umuntu pasile vele uthole ipercentage enganani.
Akukacaci kuba yibaphi abazancedisa iqembu leHighlanders ngosekelo lwemali ngomnyaka ozayo njalo uDube uthe lokhu baza kwethulela umphakathi ngokuhamba kwesikhathi njengoba belokhu besaxoxisana labanye. Inhlanganiso yebhanki ABC iqale ukuphathisa ngemali iqembu leHighlanders lele Dynamos ngomnyaka ka-2011. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Walk my heart and humble the love, the deep for dance, deep for drums. I'm liking your style, you're moving your body, your drop is so low, you make me lose my mind. Yeah, you move it to nothing, you shake it the way, your hair on your shoulders, you rock it the way I like. You blow my mind.
Singa kehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebesikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule umbiko wakhe oqakathekileyo wakuqala njengomongameli welizwe owe-State of the Nation Address. Umanyano wamabandla aphikisayo we-MDC Alliance uthi uhambo lwabo lokuya eMelika belukungelanjongo yokuya khuluma ngezijeziso zenotho ezethulelwa eleZimbabwe. Umngcele waseZimbabwe leBotswana wasePlumtree usungula lamhla uhlelo lwayo lokusebenza ungavalwa oluza kuya kumamhla ka-23 Mpalakazi. Hayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngiseWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.